Umnumzana Sibanga Lizwe Nkomo utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwazi okufiswa ngumdeni kaMoyi njalo loZulu.
Isikhathi sikufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende iyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday, ibe iJoshua Nkomo Day. Angithe mina akube leJoshua Nkomo and Liberators Day. Okutsho ukuthi khona ilanga likaJoshua Nkomo labalweli abakhulula elizwe leli, okutho ukuthi igoqela abantu abaningi kakhulu elizweni lonke leli ababekhona ngesikhathi sempi bephatheka ngesikhathi sempi.
Singathi-ke konkomo khonapho-ke egumeni babankomo, wena ngophethe induku kamdala njalo abantu babekhangelele phela ukuthi besithi phela uSibanga Lizwe Nkomo la ingxenye engathatha unyawo lukayise. Sitshele kancane wena ume ngaphi.
Dube unkomo umuntu owayethunywe nguNkulunkulu kulumhlaba. Yikho ngithe mina kuqale ngithe unkomo wayengasepolitician kuphela, wangena ipolitics ngoba into zomhlaba lo zihamba ngepolitics. Unkomo wayebuye ngengene eziningi ezesintu ezikaNkulunkulu ethunyiwe. So uSibanga Lizwe asukuma eyenze lokho na uyisithunywa na. Yebo-ke kule sikhosi kulento yakhona ngisho kule sikhosi sakonkomo, kule sikhosi sakoDube, kule sikhosi sakobani bani. Mina ngingasimela yini leso sikhosi sakonkomo? Yebo ngingasimela. Ngawumela yini umsebenzi kaba? Nga ngisho kufanele ngiwumele lowo msebenzi, ngiyawumela, angeke ngibalekele Dube.
Wethule amazwi la ngesikhathi kukhunjulwa imisebenzi kaNkomo oseleminyaka engamathumi amabili wabhubha. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF.
Kulabanye abantu abasemahofisini abahlalela phezulu yemisebenzi yabo abakhangela into ezinjalo. Yinto mina engiyindesipisi yokuba kuzakhangelwa kulungisiswe khonoko ukuthi sikhangele yabona iingqule zethu ezangapha especially emadivelelweni ezezitha abalwayo ngendlela ephezulu kakhulu. Ubaba uNkomo vele ilanga leli ngabe selafakwa laba yi-holiday ngoba uyakudizeva khonukwazi.
Umnumzana Sibanga Lizwe Nkomo uphinde wathi ziningi indlela okumele abantu bakhumbule ngazo uNkomo. Wayesaziwa ilizwe lonke ngokuthi ngufather Zimbabwe.
Unkomo ayibambanisa kwabantu, ayisikho okwepolitiki. Lokhu kubuye emuva nxa sikhangela kule iunity ka-1987 kwaku into encane kakhulu. Into enkulu eyenziwa nguNkomo yikubambanisa isizwe seZimbabwe kusukisela ngesikhathi eqalisa umsebenzi ngama-40s khona 50s 60s, ebambanisa isizwe semuli yeZimbabwe. Yikwethu kufisayo ukuthi nga leli langa lingaba yilo elenza khonokho njalo ukuthi nxa sikhumbula ubaba ngalelo langa kube lilanga lokuthi abantwana imuli yeZimbabwe ibambane, yazisane, ihloniphane.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi bazonde okumangalisayo kulandela okwenziwe ngamasotsha amabili lelinye ijaha abaphume emfanekisweni, omunye wabo emi phezu kwengcwaba likamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo eNational Heroes Acre eHarare.